ngokudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumayikobe lamhlanje sithinta indaba zebhizimusi njalo ezomnotho sixoxa lomnumzana Thafara Makhaza yena ongusakhulayo owasungula inkampani yona elenjongo eyokuthinta indaba ze-transport izimtaxi masambeni kuye siyezwa okuningi Makhaza ngiyakwamukela kuhlelo bhuti unjani
Angiyaphila mina linjani khona ngapho e-America
Hayi thina siphilile. Makhaza awungitshele okuningi ngale nkampani yakho.
Alright, so iZim Taxi yi-app ukuthi nxa ufuna ukubiza i-taxi ulapha koBulawayo uyaphomba ukudownloada i-app yethu ku-Google Play Store then ungahamba ku-Google Play Store then uzadownload i-app yethu then nxa usufuna ukubiza i-taxi uyaphomba ukubhala lapho osukela khona lalapho ofuya khona ungayenza njalo udriver we-taxi uzabuya ezokudobha khonapho.
Njengoba i-data iyabiza imali enenge kwele Zimbabwe, nxa umuntu engelayo i-data, ithuba likhona nalo ukuthi angayithola i-taxi?
Ya, nxa ungela data efonini yakho, ungavula i-app yezani, uyabona lapho ungafonela khona i-customer support, then bayakuncedisa khonapho ukuthi usheze sebekubizele i-taxi yakho, even ungela data.
Hayi, siyakuzwa bhuti. Okwamanje isimo somnotho asimangahle kwele Zimbabwe, enengi labantu abaphila bephetheya bayesaba ukuyovula amankampani kwele Zimbabwe ngenxa yesimo somnotho. Awungitshele-ke ukuthi kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokuvula inkampani kwele Zimbabwe?
Mina ngakhulela khonapha koBulawayo ngafunda eMpopoma, kodwa ngathi sengihamba e-America ngaqalisa ukufunda ngendlela i-technology esingayisebenzisa ukuthuthukisa izinto ezinjengamabhizimusi. So ngathi ngibuya lapha mina ngananzelela indubo ezisebantwini ngase ngikhangela lami ukuthi emazweni enjengase-America i-technology enjenge-Uber isiyitshintshe izinto ngendlela emangalisayo kakhulu. So ngathi ngibuya lapha ngabona ngcono lami ngiqalise ukuqalisa ibhizimusi lami la.
Udubo lokuswelakala kwemali kuyathinta na ibhizimusi lakho?
Yeah, so now ngela cash i-app yenza ukuthi ubhadale i-cost.
Right. Silokhu sikudaba lunye sixoxa ngesimo somnotho. Siyamuzwa umongameli yamaSeno Mnangagwa ebhoda emazweni ehlabela le ngoma yakhe esithi Zimbabwe is open for business. Uyakhuthaza na ukuthi abontanga abaphile emazweni ukuthi bavule amankampani abo kwele Zimbabwe?
Yeah, ngiyabakhuthaza sibili ngoba khathesi vele ukucalisa ibhizimusi akusahluphi. Amalanga amabili uyakwazi ukuthi ube le bhizimusi lakho liregistre i-government. So khathesi ngibona ngani bayazama sibili ukuthi ukuvula iminyango ukuthi abantu beqalise amabhizimusi abo.
Abosomabhizimusi-ke labo abadabuka kwamanye amazwe, labo uyabakhuthaza na ukuthi bayenze into efanayo?
Mina ngiyabakhuthaza kakhulu ukuthi bekuye ngoba thina vele eZimbabwe siyaziwa ukuthi sifundile. Baningi abantu abavela eZimbabwe vele emazweni abayaziwayo ukuthi bona bayathuthukisa sibili ama-economies lapha abayabe khona. So ngithi bona kumele besinike ithuba nje lokuthi thina lathi sizame ukuqalisa then besinike i-support.
Kwele Zimbabwe kulamankampani amabili engilawo ulwazi ukuthi ayenze ibhizinisi efanayo ngenkampani yakho. Inkampani yokuqala ibizwa ngokuthi yiWindy, esibili yona ibizwa ngokuthi G-Taxi, bese kubuya eyakho iZimtaxi. Ukhona umehluko na phakathi kwalamankampani amathathu?
Into yakuqala khonapho yi-market. Ngathi ngiqalisa mina njengomuntu owakhulela koBulawayo, ngathi sengihamba lami eHarare khathesi ngase ngibona ukuthi kulapho G-Taxi, kodwa mina zange ngizwe ngakho lapha koBulawayo. So mina abontha ngcono lami ngiqalise ukuba le taxi koBulawayo. Njalo thina i-FDF yeZimtaxi ayiqedi idatha.
Hayi Thafara, isikhathi sesesiphelile bhuti, ngilethemba lokuthi abalaleli bakuzwile kahle. Ngiyabonga kakhulu ngokuba lathi kuhlelo.
Lami ngibonge.
Mthwakazi omuhle limzwile umnumzana uThafara Makhaza, nguye owasungula inkampani ebizwa ngokuthi yiZim Taxi. Abafisa ukumsekela umfana lo, hambani ebulenjini bokuzilibazisa ekhasini labo ele-Twitter, lizathola ulwazi oluthile @ZIMTAXI yoni username yabo. Kwanelo kwalamhla, masibane ngeviki ezayo. Olivalisayo ngenjabulo, igama lami nguMikeobe, sengilishiya-ke ngisithi libe ngeviki elishukela. Bye-bye.